Siyinhlanganiso yezakhamiza kobulawayo, iBulawayo Progressive Race Association. Sibesebenza ke lapha sihlongisela ukhetho ukuba nabantu sibahlomise. Besebenza lezi inhlanganiso ze-site. Sibuye sisebenze leyaba Cook Trust, sasebenza futhi le-BVDA, iBulawayo Vendors Association. Esethemba ukuthi mhlaka 23 abantu bazabe sebebona ukuthi hhayi abantu labane sababonayo, sibona ngathi kwaba ngukhansela ongcono ngulo, ongaba ngumember of parliament ongcono ngulo, well, ngasingahamba ngama-presidential, ngulo ngenxa yokuthi lawo bekhulunyelwa ngayilaba abantu ade bekhona. Isikhathi ezihlukeneyo ukuthi umuntu athi sekhizwa kuthiwa hayi lunivela simazi thina sikaye simbone lokuthi vele wavela ngaphi. Besibalekela khonokho ukuthi abantu ababona abantu babebazi bangathi kusasa baqalise ukukhuluma izinto zokuthi umuntu wavela ngaphi. So abantu babonile esethemba ukuthi bazwisisile bazakhetha ngendlela abakhetha ngayo. Besingeke futhi abesingabagqugquzela ukukhetha abani kodwa sithi bona abantu abakhona apha wena lowo somkhombile ngiyozabona nxa ungena ebhokisini ubona ukuthi uyamkhetha. Well, okunye ebese sikhuluma nxa sesiqethakele imhlanje besikhuluma kakhulu ngendaba yokuthi abantu bahloniphane, abantu babe lokuthula, abantu bangaxabani, bangaxatshaniswa ngokutshiyana kwembono, bangaxatshaniswa ngokutshiyana kwama-political parties abasuka kiyo, abanye vele bengama-independent kungabaxabanisi khonokho. So ke esilethemba lokuthi kukhanya ngathi i-message leyo lapha kobulawayo sibona ngathi ayi ngabe ingenile ebantwini ngoba iqinisweni kathesi njengobulawayo kulo silungisele ukhetho sokusebenzisa ezimbili asikahlani lobudlwangu dlwangu kumbe labantu okuthiwa kade besilwa bebetshana xa kungabe kukhona ingxenye esiyabe singakuzwanga sikabe nje kungabantu ingxenye yababili abathathu babe bangiinto zabo sibili kodwa eqinisweni wakathi sibona ngathi hayi abantu bengathi kulokuthula la malungiselelo sibona ngathi ayahamba ngoba siyabona lapho ukuthi abantu izex yabona lapho ngela ndawo zokuvotela ungela zikolo sibona amathenti asefakiwe khona kuyasitshengisa ukuthi kutsho ukuthi hatshi into ziyahamba sibona amathenti sibone la mapolisa asekonelini namathenti sibone futhi labantu bonayo bezekhe ngabona akuyo bazavotisa abantu labo siyabona bephithizela khonapho ezikolo lapho kuvotela khona siyababona bakhona sibona labona abazavotisa sifuna kulabantu abahamba abazavotisa basebesendaweni zabo esilethemba lokuthi kwane kuzahamba kuhle ukuthi mhlaka 23 ngo-7 o'clock owekuseni polling station avule bese sigqugquzela futhi abantu ukuthi bantu benkosi khona kwaye sasikutsho ukuthi ukuvota kulilungelo lakho oba yingxenye la ukubana wenze isinqumo ngelizwe lakho so ke sithina asihambe emhlaka 23 ngobuningi bethu sihambe siyevota futhi sifike ngesikhathi singakhohlwa ukuthi isikhathi sabekwa ukuthi ngu-7 ekuseni kuseyavalwa ngo-7 ntambama so ungamele u-7 wantambama hamba kusalesikhathi kwenzela ukuthi ungafika lapha ingxenye ukuthi hayi ibizo lakho alikho lapha lilaphana wenelise ukuhamba uye khona phana so ke isikhathi siqakathekile ukuthi abantu sonke sivukele khona njalo sibe le ngxenye ukuthi sikhethe lowo muntu esimfuna ngoba nxa singayanga abantu bazasikhethela abantu bese sikhala futhi kusasa so nanti thuba asilisebenziseni ngokuhlakanipha
abancintisayo laba abalehlelo ezilohlonzi na elizikhangeleleyo njengabalwela ilungelo loluntu njalo lingathi amalungiselelo aqhubeka kuhle futhi lilokho likhuthaza abantu ukuthi bayivota
kulabo abancintisayo yes bakhona abantu abalenhlelo kodwa esikuqathe sakade sabantu bebecaca ukuthi abakhangela ngumuntu obalohlelo khathesi ngoba sefuna ukuvotelwa abantu bebesibadinga umuntu olembali ecacayo ukuthi vele usuke ngaphi esiya ngaphi ehamba le community esebenza le community kumbe ekhuluma ngenhlelo zokudevelopa isigaba sakho yibantu bekudinga bathi lo bengazi osephonga ukuthi usakathi esingenxa ukuthi sekufuna sokulocate sefaka lokhu lalokhu abantu bebese hathi bo bathi umuntu onjalo uyingozi ngoba uyagcina sethe nxa esevotele futhi anyamalale aze ayibonakala futhi engxa sokusebenzayo sokusonda kuma-elections